siyabonga jonga lo Chris lichona njani emakhaya yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 27 ngomabasa 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mgela emweni ngenjabulo ngontungamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Indaba ye xenophobia eyazwale eSouth Africa. Akusiyondaba yeSadiq, akusiyondaba yeAU, akusiyondaba. Yindaba yeSouth Africa. Ayikehluleki ukuthi ilungise izinto ezenzakala ngaphakathi komuzi wayo. Uma isiyehlulekile izobazisa ukuthi sicela usizo.
Iziphathamandla zamazwe omanyano weSADC oqalise ngomgqibelo zihlangene lamhla zicobongula izinqumo eziphathelane lokuthuthukisa kwamafekithali ngendlela yokuqeda ubuyanga emazweni akulimhlubulo.
Nxa sekungena amapholisa lamasosha, kuye ukuthi sike sabona phambili namasosha aphuzile uhamba lapha kade kutshaywa khona abantu, kodwa sencedisa amapholisa ukudinga abantu abangela maphepha. Sibona ngani lokho? Sokusiba yilokho esingathi ngolwasemzini yisteti lokuzane zezenophobia.
Amapholisa akwele South Africa namhla angenele abantu eHillbrow leBeria eJohannesburg esithi adinga abantu abalezikhali ezingekho emthethweni abophala labo abangela maphepha okuhlala kanye lokusebenza kulelo lizwe.
Umthethwandaba weZimbabwe Electoral Court uhluza udaba olukhwezwe izaphu elithi uhulumende kumele abanjwe ngamandla okulandela isisekelo sombuso esitsha ngokugcweleyo kanye lemithetho yezokhetho ngaphambilini kwama-by elections ngonhlangula.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Iziphathamandla zamazwe omanyano weSADC oqalise ngomgqibelo zihlangene lamhla zicobungula izinqumo eziphathelane lokuthuthukiswa kwamafekithali ngendlela yokuqeda ubuyanga emazweni akulomhlubulo. Izinqumo lezi zizacutshungulwa emhlanganweni wabomongameli bamazwe ngolwesithathu. Umhlangano lo wenzakala ngesikhathi iningi lisithi kufanele umanyano weSADC ucubungule udaba lodlakela oluqondiswe kwabavela kwamanye amazwe abahlala kwele South Africa ngezinye izizalwane zalelo lizwe. Ukuze sicubungule okuningi lolu daba sixoxe lomnumzana George Mkhwananzi ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Umhlangano ma wawuvela uqoqwe ukuthi bekhona ngalesi sikhathi kumele uqhubekele phambili ngalezo nhlelo ebezivele zilungisiwe. Ngoba siyazi ukuthi izwe kazi laseAfrika okwenza lisalele emuva kwezomnotho yikuthi liyakhiqiza izinto ezenziwa phansi nezihlatshatwa emhlabathini ziyothengiselwa ngaphandle kwamanye amazwe zingakabi lentengo ekhuphukileyo. Kodwa ke kuthi mase kumele zithengwe futhi sezingezilungisiweyo zibe sekuyizinto ezidulayo. Kubalekile ke ukuthi i-industrialization kube ngenye yezinto ezibekwa phezulu oluhlwini lwentuthuko yaseAfrika. Ukuthi mhlawumbe kungaba kunezinye izinto ezingaba zisuke zaba khona akumelanga kuphambule endleleni uhlelo oluvele belukhona.
Sikhangela ukuthi kwenzakala ngesikhathi kulodlakela lolo luqondiswe ebantwini abavela kwamanye amazwe kwele South Africa. Iningi lithi ngabe lokhu yikho okuhluzwayo.
Indaba yeXenophobia eyazwale eSouth Africa akusiyondaba yeSADC, akusiyondaba yeAU, akusiyondaba. Yindaba yeSouth Africa ayikehluleki ukuthi ilungise izinto ezenzakala ngaphakathi komuzi wayo. Uma isiyehlulekile izobazisa ukuthi sicela usizo. Kodwa kwamanje kusese indaba yasekhaya noma kuphatha izizalwane ezivela ngaphandle kwamanye amazwe. Kodwa kwenzakala egumeni leSouth Africa kuzosebenza umthetho weSouth Africa kulungiswe ngakwenqubo yeSouth Africa. Ngeke kujike kube yinto eyi-agenda yokuhlangana kwamanye amazwe ngoba akukabi yi-crisis uma ngakubeka ngaleyo ndlela. Amazwe ase-Africa uma engabe efuna ukuthi kuxoxwe ngaleyo ndlela kumele kuxoxwe ukuthi awayenze i-industrialization ezokwenza ukuthi emazweni abo kube le misebenzi okungasoze kuhuge abantu bakwamanye amazwe ukuthi baze eSouth Africa. Hayi ukuthi kuzoxoxwa ngokuthi mhlawumbe abantu babulawelweni kumbe babulawe njani ngoba akwenziwanga nguhulumende, kwenziwe izigangi. I-South Africa isizibophile njalo ifakile imithetho yokuthi kwenqabele lokho.
Lo mnumzana George Mkhwananzi ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma icingweni le Studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa.
Abafundi beZimbabwe sebekhuthaze uhulumende ukuthi athathe amanyathelo okusola udlakela lwe-xenophobia kwele South Africa emhlanganweni we-SADC oqhutshwa kuleviki eHarare. Kubika intatheli izindaba yethu Mark Peter Ntambe.
Umqondisi wenhlanganiso yezifundi ye-Student Christian Movement of Zimbabwe umnumzana Douglas Tikere uthi kuyadanisa ukuba kulabantu abaningi kangaka beZimbabwe abahlala ezansi ye-Afrika kodwa uhulumende ukhanye ngelakho okuningi akwenzayo. Ethi ukhathala ngomumo wezifundi zeZimbabwe kulelo lizwe lokuvikeleka kwazo. Umqondisi we-Arterial Network Zimbabwe umnumzana Mandla Ncube uthi abakumsebenzi wokulibazisa uZulu kuleli bephathela phezulu udaba lokukhuza imisebenzi emibi yokubulalana.
Siyazama ukuthi sikwanise ukuthi ama-artists aphume phandle akhulume against indaba ye-xenophobia. Lizakhangela even lapha eZimbabwe japraiser benzele izingoma, ungakhangela la kuma-social media lapha ama-artists lawo abebhizi esithi down nge-xenophobia. So hayi lokhu kuya thabisa ukuthi at least ama-artist asukumile akhuluma akondema whatever that is happening bathi bafuna ukuhlalisana.
Uthi Gere ukhuthaze uhulumende weZimbabwe lapho uhulumende bamanye amazwe akumkhono we-SADC ukuba besebenzise ithuba lomhlangano we-SADC ozenzelwa kuleli inkokheli zamazwe alumkhono ngolwesithathu ukukhuza ilizwe lezansi ye-Afrika kanzima lokulikhuthaza ukuba livikele wonke umuntu ohlala kulelo lizwe. Uncube uthi enye indlela engaphathisa ikusebenzisa abenza imidlalo yokuzilibazisa. Ethi izinto ezifana lomculo lamadrama kwamukeleka ngabantu kalula.
Umculo ola kamabhodas. Umculo ungena yonke indawo whether ukhuluma ulimi luphi kumbe wenzani. Nxa umculo umnandi uyawuthi hayi lo umculo mina uzubuzo losicene kanti lapha bathini. So njengalokho sibona ukuthi umculo is one of the key ama areas angakwansi ukuthi u spread the message ye xenophobia through ukwenzakala kwama poems umculo whatever to try and mend ye xenophobia le yenzakala ukuthi kuphele.
Udlakela lwe xenophobia ezansi ye-Afrika oluqhamuke kumaviki amabili asanda kwedlula lusolwe ngamazwe amaningi omhlaba. Ele Nigeria labiza ummeli walo ezansi ye-Afrika amazwe afana le Mozambique, Malawi leZimbabwe athwala abantu bawo bebuyela ekhaya. Amanye njalo amazwe agoqela iBotswana, UK leAustralia akhuthaza abantu babo ukuba bengethekeleli eleSouth Africa umumo usanje. Ngimele iStudio 7 eHarare nguMark Peter Ntambe.
Ukusenjalo amapholisa kwele South Africa lamhla angenele abantu emizini yeHillbrow leBeria eJohannesburg besithi badinga abalezikhali ezingekho emthethweni baphinda babopha lalabo abangelamaphepha okuhlala lokusebenza ngokusemthethweni. Lokhu kwenziwe ngekhefu lokunanza uzibuse walelo lizwe. Ebulenjeni bamapholisa eJohannesburg kulombiko othi kufe amapholisa amane ngeviki edluleyo ngesikhathi kubulawa lokutshaywa abavela kwamanye amazwe. Kodwa ubulembu lobu abuvezanga ukuthi ukubulawa kwamapholisa lokhu kulokwenza lobudlwangudlwangu lobu. Ngemva kokwethula amazwi okunanza ilanga likazibuse, umongameli Jacob Zuma uthe ilizwe liphakathi kodubo olwenziwa ngabantu abavela kwamanye amazwe esipha umzekeliso wokuthi isizalwane seMozambique umnumzana Emmanuel Sithole owabulawa wayizizalwane zeSouth Africa esithi wayeselizweni ngokungekho emthethweni sebenzisa igama lamanga. Sikhulume lo mgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwean Community in South Africa umnumzana Ngqaputho Nicholas Mabena. Yena utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi izizalwane zeZimbabwe sezidlela evalweni kulandela ukubotshwa kwabantu laba.
Inani labo ukuthi libangaka ababotshwe kasilalo kodwa esikutholileyo ukuthi banengi bavalelwe khona. Sizamile ukuthi sizame ukuthola omkhulu wamaphosi emafonini nasimtholanga. Asayikho esizoke akhonsezwisisa ukuthi abantu labo nxa bebotshelta abalamaphepha bazahanjiswa yini elindela kwindlela ukuthi bayahanjiswa ekhaya kumbe kukhona futhi abanye khonapho ababotshiweyo abangabotshelwa ngamaphepha kumbe bebotshelwe ukuthi batholakale belezikhali ezingekho emthethweni.
Ungasitshela ukuthi wona umumo unjani abantu sebedlela evalweni na kulandela ukubotshwa khona?
Lokho kwenza abantu bebesevalweni ngokuthi lathi siyazibuza ukuthi njengoba sisazi ukuthi kulo kunzima lobo kukhona kwezenophobia olo kusadingisisa ukuthi vele isisukela kwendaba ingapi indaba le ngalungiswa njani nxa sekungena amapolisa lamasotsha kuye ukuthi sike sabona phambili namasotsha aphuzile uhamba lapha dokuchawa khona abantu kodwa sencedisa amapolisa ukudinga abantu abangela amaphepha sibona ngani lokho sokusiba yilokho esingathi ngolwasemzini yisteady lokhu zenezenophobia ngoba abachaya abantu kodwa khona kusuke kuhlukumeza abantu kasitsho ukuthi abantu bengahlali eSouth Africa ngekho emthethweni kodwa sibona ngani isikhathi sangikhona abangena ngaso sibona ngani thina kayisiqondanga isikhathi lesi abangene ngaso ukuthi ngabaqale bama kwehla lokho okwenzakalayo kwakhuliniswana kwaboniswana kuthe nxa sokuphele lokhu basebesitsho ukuthi hhayi laba abavele bengekho emthethweni siyababisela sizobabamba sibabisele okwakhathesi kuyasethuza lathi kakhulu ngoba siphakathi kokuthi kuhlolisiswe lokho kuthiwa immigration policy ukuthi kade vele kuyini okubangela abantu izakhamuzi ze-South Africa zilwe labantu ababuya ngaphandle kwamazwe kuyini okungenziwa kungaqala ukuthi kusetshenzwe lowo msebenzi sesibona kusenzeka lokho okwenzakale Hillbrook Farm.
Okay, same thing esilungu. Can you tell us what happened today, Mr. Mabena?
Yes, as we know that today is a public holiday in South Africa. We were told in the morning at around 9 a.m.
Sibonge ke umnumzana Ngqabutho Nicholas Dube, umgcini sihlalo weZimbabwe Community in South Africa. Wekhuluma le Studio 7 ecingweni eseJohannesburg kwele South Africa.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Umthethwandaba wezokhetho eZimbabwe Electoral Court namhla ohluze udaba olukhwezwe libandla lezaphu ebelisithi uhulumende kumele abanje ngamandla ukuthi alandele isisekelo sombuso esitsha ngokugcweleyo kanye lemithetho yezokhetho ngaphambilini kwama-by-elections ngonhlangula. Kodwa leli bandla leli dale kalisethulanga isinqumo njalo umahluli uChinembiri Bhunu kachongo ukuthi uza kwethula isinqumo lesinini. Izaphu ibimelwa ngamagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights. Kunjalo nje leli bandla lithi liqhubekela phambili ngokukhankasela ukhetho lwama-by-elections lolu. Siqhume igqwetha laleli bandla umnumzana Vuyo Mpofu.
Ebesikufuna lapha ukuthi iconstitution entsha yeZimbabwe isinike iZEC Electoral Commission amandla okukhangela izinto zokhetho. So what we're seeing is that the ZEC is running away from the mandate that it was given. It wants to hide behind the finger, as it were. So the court application there every corner was to compel the ZEC to use the incidents as per the mandate given to it by the Constitution.
Njengoba lingasakutholanga ebelikufuna babampofu kungasabanga lesinqumo lizaqhubekela phambili njani?
Yes, at the moment I'm still to get EV judgment yakhona ukuthi ngibone ukuthi it was reserved, but I still have to communicate la lawyers our human rights. So we shall consult together and sibone ukuthi siza kuhambisa njani kusiya phambili. Ngoba esikufunayo, I think it's something that is there with democratic fight esikuyo sonke lapha eZimbabwe. Because nxa if the ZEC has been given certain powers, they must do what they've been mandated to do.
Wona umkhankaso uhamba njani? Siyazi lizangena kukhetho lwama-by-elections. Uhamba njani umkhankaso?
Hayi, it's going very well. Uhamba kuhle sibili. Abantu bayathakazelela ukubana iparty izaphu isingenile ngokugcweleyo lapha koBulawayo. So people are happy and they are really excited about this development. so sithemba ukubona hayi ukubuya ngaso kubuya isikhathi sokuvota bazahamba ngobuningi babo and vote for the party of choice.
Umnumzana Vuyo Mpofu ligqwetha lezaphu sixoxela ekobulawayo.
Studio 7 Live Talk lamuhla sikhangela umhlangano wesiphangiphangi weSADC ukuthi uzahlaziya na udlakela lwe-xenophobia.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Singakangena esigabeni esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abakhokheli bamazwe awe Southeast Asia bathi imizamo yele China yokwakha isihlenge olwandle lwe South China Sea kuzaphazamisa ukuthula ezomvikela kanye lokuzinza emhlubulweni lo. Umbiko wethulwe kugqitshweni komhlangano wamazwe awe Asia awe Southeast Asia kwele Malaysia. Uveza sobala ukuthi amazwe la alokudana ukukhulu ngaleli nyathelo leChina elingaphazamisa imvelo.
UZulu waseTogo usemelele impumela yokhetho oluqhutshwe ngomgqibelo lapho umongameli Frank Nisepo kanye lokuqhubeka ebusa. Unobhala jikelele we-United Nations umnumzana Ban Ki-moon uncome ukuqhutshwa kwalolu khetho ngokuthula.
Ugatsha lwezempila kahle lokondliwa kwabantwana luthi uhlelo lokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane wesihudo ebantwaneni abaleminyaka engaphansi kwemihlanu obangelwa ligciwane elibizwa ngokuthi yi-rotavirus soluqale ukuthela izithelo zokwehlisa inani labahlaselwa ngomkhuhlane lo ikakhulu ngesikhathi sezulu. Kubika intatheli yethu uNotando Spanda.
Ingcwethi zempilakahle zithi inani labantwana elihlaselwa ligciwane leli selehlile elizweni livela kumachumi ayisikhombisa ekhulwini 70% abantwana bonke ababa lesihudo lisiye kumachumi amathathu lanhlanu ekhulwini i-35%. I-rotavirus vaccine le yaqala ukunikwa abantwana elizweni ngenyanga kaNhlangula ngomnyaka ophelileyo ngemva kokuthi kucubungula imbangela yemfa ebantwaneni eHarare Central Hospital iveze ukuthi insane eziningi zibulawa yisihudo esibangelwa ligcikwane leli. Umuthi lo uthontiselwa emlonyeni wensane ezilamaviki ayisithupha uphindwe njalo lapho usane lufikisa amaviki alichumi. Lancanje uhlangothi lwezempilakahle lulenkinga yokusilela kwemithi. Ukuhlatshwa kwabantwana lokuthola kwabo imithi ngaphansi kohlelo lwe-immunization luqhutshwa ngendlela kulandela usekelo lwenhlanganiso ezifana le-United Nations Children's Fund le-Global Alliance for Vaccines International. Osebenza kunhlangothi lwempilakahle kaZulu i-Public Health, uNkosikazi Sindisiwe Dube, uthi eminyakeni edluleyo ilizwe belibhekane lodubo lwabantwana abaningi ababulawa yisihudo kwaze kwaqalwa uhlelo lokuthi kucutshungulwe imbangela yalomkhuhlane esibhedlela seHarare Central. Inhlolisiso yaveza-ke ukuthi leli gciwane eselamemetheka elizweni belihlasela insane okwenza uhulumende athathe inyathelo lokuletha uhlelo olokunika abantwana umuthi ukuze bavikeleke ngoba lokhu kungcono kulokuwelapha umkhuhlane usungenile.
Umkhuhlane lo kunanzelelekile eminyakeni edlulileyo lapho kade kusenziwe ngathi ngama-studies wokuthi kanti imbangela yokuthi abantwana bafe kangaka elizweni bebulawa ngumkhuhlane wesihudo kuyini. Ngokunjalo kuthe ezibhedlela ezinkulu ezinjengabo Harare Hospital sokuhlolisiswa kwatholakala ukuthi abantwana abaningi bebebuya sibili belesihudo basebesithi bebona umehluko wakhona wabona ukuthi abaningi kade besifa kumbe ngathi kade begula sibili okudlulisileyo isihudo sakhona besibangelwa yikhona lokhu okuthiwa yi-rotavirus.
Umongikazi Priska Moyo uthi minengi imihlobo yesihudo eminye engelangozi kakhulu kodwa akumelanga abazali bagcine abantwana kodwa lapho ethe waqala ukugijima ahle amuse esibhedlela ngoba igciwane leli alingeke libonakale ngamehlo kodwa ngemva kokuhlolisiswa esibhedlela.
Kuqathekile ukuthi abazali baye babekwazi ukuthi umntwana angavela abele sihudo akumelanga abahlalela endlini. Yikho ke lapha siyakuthaza ukuthi umntwana nxa ehuda kanikwe amanzana lawa lethukela lesawuto njalo omama babone ukuthi bayahlanzeka ekumphatheni umntwana lekumnikeni ukudla. Yikho nje okungancedisa ukuthi izinga labantwana abafayo bekulawa ngumkhuhlane wesihudo liyehle elizweni.
Unkosikazi Bianca Marumo ongumzali uthi kuhle ukuthi abantwana sebevikelwa kumikhuhlane eminengi kodwa kuyadingeka ukuthi abazali babeyazi limikhuhlane bahlale beqaphele. Wengeze esithi abezempilakahle lamhla basafani labakudala ababebachasisela omama imikhuhlane abantu babo abavikelwa kiyo kodwa khathesi bayabahlaba nje bengakhulumi lutho angani izinkomo zisedibheni.
I think they're just frustrated to know into yamahhara abantwana bephunga ukuya begcwale bangumsindo then they leave without pay. Of course there was a mention ukuthi khona hayi lokhu ipolio lokhu ithinithini but they don't explain aba explain ukuthi lokhu ngokuzenzana emzimbeni omntwana or things like that.
Unkosikazi Nonjabulo Mahlangu usebenza kunhlanganiso ye Community Working Group on Health uthi kuqakathekile ukuthi abazali bafundiswe lapho kusiba lomuthi omutsha onikwa abantwana. Lapho abantu kukhulunyiswane labo uthi baphanga baphatheke ikakhulu nxa kuzinhlelo zokuvikela abantwana emikhuhlaneni ezivele ezijwayelekile lokhu ilizwe lathola uzibuse.
Kukakhulu sikhangelele omama abazithweleyo, omama abamunyisayo, labantwana nje ababelow the age of 5. Sithi kuyini ongayenzakala kumbe singakwenza njengama-communities ukuthi sivikele kumbe siyehlise ukufa abantwana nxa besakhulayo. Okunye njalo ama-health facilitators lawa ayakhuthaza omama ukuthi beyehlabisa abantwana.
IZimbabwe ihlezi iqakathekisa ukuvikela abantwana kumikhuhlane etshiyeneyo kusukela ilizwe lithola uzibuse. Umnumzana Bhekimpilo Nyathi oyisakhamuzi uthi kuvamile ukuthi uhulumende alethe inguquko kwezempilakahle kodwa kuyadingeka ukuthi akhulumisane labantu ngokwenzakalayo hathi ukuthi kuthiwe lethani abantwana kungela mfundiso ngomkhuhlane odinga ukwenqatshelwa. Uthi bona babesazi imikhuhlane emihlanu eyivikelwa ebantwaneni kodwa khathesi sebehlatshwa nje abantwana abazali bengazi ukuthi bahlatshwani.
Inkinga esihlangana layo kakhulu abazali abaningi besivele singazi ukuthi abantwana bethu bazophiwa ama-drug enjalo. Lokhu kusuka kusikhahlameze njengabazali ukuthi siyabe singasazi ukuthi abantwana bethu baphiwa ntoni. Besicela ukuthi uhulumende ngezikhathi ezizayo ma kule nhlelo ezikanje eqalazisa abantu sibekwazi ukuthi kulolutho olunje oluzayenzakala kulokuthi kubuye ngudlu.
Unkosikazi Dube uqhubeke esithi ngenxa yokunika abantwana umuthi lo sebaguqula amabanga lapho abantwana abanikwa khona imithi yokuvikela. Uthi kudala babehlaba abantwana lapho bezalwa bebavikela kumkhuhlane wofuba bese belandela ngokuvikela umkhuhlane wobugoga lokunye khathesi sebelandela kumavika izithupha lalithumi njalo sebevikela imikhuhlane engaphezu kwethumi ebantwaneni. Kudala ilizwe lalivikela imikhuhlane emihlanu kuphela ufuba, ubugoga, indingindi, uphepha oludonsayo, lamaketane.
Ukuhlelwa kwendlela abantwana abahlatshwa ngayo kususela bezalwa beze befike i-5 years sokutshintshile elizweni laseZimbabwe. Umntwana usehlatshwa i-BCG ezalwa kuthi ke nge-6 weeks, 10 weeks le-14 weeks abantwana bese behlatshwa lamajekiseni ade beyahlatshwa kususela ku-3 months. Ngokunjalo ke i-rotavirus vaccine yona ihlatshwa kabili kuphela emntwaneni lapho egwanisa 6 weeks ibuye ihlatshwe njalo lapho egwanisa 10 weeks.
Emhlabeni wonke jikelele abantwana bayingxenye yesigidi i-500,000 babulawa ngumkhuhlane we-rotavirus. Kusukela eminyakeni ka-2010 abantwana kuleli sebevikelwa njalo kumikhuhlane yesihlabo i-pneumonia, owesibindi i-hepatitis B kanye le-meningitis. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguNothando Sibanda.
Iqembu le-Chicken Inn yilo eselihlezi phezulu kwengalane yemidlalo ye-PSL ngemva kwemidlalo yeviki lesithupha kulesi sigaba. Intathe zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ndawonye lezinye.
Iqembu le-Chicken Inn lindize lahlala phezu kwengalane yemiklomelo ngemva kokunqoba elikwenzele ama-1 kanyanga omgqibelo enkundleni eluveve okuyimpumela etshiyele eli qembu lile miklomelo elishumi lanhlanu ngemva kwemidlalo eyisithupha. Gunda, yesibili kuhlezi iqembu leDynamo lona lilemiklomelo elithumi lane njalo elibe ngutshikilo panqali leHarare City ngomgqibelo kungela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni. Iqembu ebelikhokhela engalanini phambilini kwemidlalo yeviki lesithupha eletriyangle lehle lahlala kwindawo yesithathu lilemiklomelo elithumi lantathu ngemva kokunqotshwa kwalo ngeleFlame Lille ngomgqibelo. Kuthi iqembu leyayilindazilwe elihlezi kwindawo yesine lilemiklomelo elithumi ngemva kokunqoba kwalo eledongo somil nge-1 kanyanga esonto. Kundawo yesihlanu kutholakala iqembu leZPC Kariba lona lilemiklomelo yithoba munemunye njalo lilingene ngemiklomelo lamaqembu athi leHawumine kanye leHarare City. Iqembu letsholotsho lihlezi kwindawo yeChiyagalombili lilemiklomelo yeChiyagalombili njalo lilingene ngemiklomelo lamaqembu ahlezi ngaphansi kwalo athi leChapungu kanye leCapes United. Iqembu leWawa lithe ngokunqoba elikwenzele FC Platinum nge-2-1 ngomgqibelo lathuthukisa inani lemiklomelo yalo yaba mihlanu okulinani elilingana leFlame Lille. Amaqembu ahlezi kwindawo yezine ezingaphansi kwengalane ngathi leFC Platinum, eleWange kanye leBuffaloes omathathu elemiklomelo emine ukuthi iqembu elijeke amanye ngeledongo somile lilemiklomelo emibili. Sikhangele imidlalo yenguqu edlalwe kwamanye amazwe ngempela viki edlileyo. Elizweni leGermany, iqembu leBayern Munich lo intshantshu njalo kwisigaba seBundesliga okungokwesithathu iminyaka ilandelana ukuba liphakamise lesi sicoco, ikanti ngokwamathumi amabili lanhlanu kumbali yaleli qembu ukuba liphakamise inkezo yeligi. Iqembu leBayern lilemiklomelo engamathumi ayisikhombisa lesithupha, kuthi lelo lihlezi kwindawo yesibili leWolfsburg lilemiklomelo engamathumi ayisithupha lanye. Omabili lawa maqembu eselele imidlalo yemine, okutsho ukuba loba sekunjani akungeke kwenzeke ukuba kube leqembu elingarhwitha eleBayern. IBayern lethuba njalo lokuphakamisa inkezo yezithe UEFA Champions League kanye leGerman Cup. NgaseNgilandi, iqembu leChelsea lisesimeni esihle sokuphakamisa inkezo yeligi ngemva kokuba libe ngutshikilo panqali leArsenal kungela elenelise ukulitshayela emambuleni, okuyimpumela etshiya leli qembu lilemiklomelo engamathumi ayisikhombisa lesikhombisa ngemva kokudlala imidlalo engamathumi amathathu lantathu. Ukuthi lawo ahlezi ngemva kwalo athi leManchester City kanye laleArsenal alemiklomelo engamathumi ayisithupha lesikhombisa ngemva kokudlala imidlalo engamathumi amathathu lane. Elizweni leSpain, iqembu leBarcelona lalele phezulu engalane ngemva kokunqoba kwalo eliEspanyol nge-2 kanyanga ngomgqibelo, okuyimpumela elitshiye lilemiklomelo engamathumi ayithoba munembili lanye. Njalo litshiye iqembu elihlezi endaweni yesibili eleReal Madrid lona elinqobe leCelta Vigo nge-4-2 ngesonto ngemiklomelo emibili. Komakhelwane, elizweni leSouth Africa, amaqembu athi eleAjax Cape Town kanye leMamelodi Sundowns yo afinyelele ukuyadlala kufinali yenkezo yeNedbank, lokhu ngemva kokuba eleAjax linqobele iSupersport nge-2 kanyanga ngomgqibelo, kuthi eleSundowns linqobele Vasco da Gama nge-1 kanyanga. Umdlalo wefinali uzaqhutshelwa endaweni yePort Elizabeth. Sikhangele umdlalo wokugijima. Lo nyaka inani labadlali abazaphatheka kumjaho we-Coca-Cola 4-Minute Mile Challenge oqhutshelwa endaweni yeZimbabwe International Trade Fair Showgrounds minyaka yonke liphunguliwe kuyindlela yokuzama ukukhuphula izinga lomncintiswano. Inkokheli zeBulawayo Athletic Sport zithi phakathi kwabadlali bonke abaphumelele kuhlelo zokudinga abadlali abatshengisa ithemba lokuba bengagijima amahlandla amane ngesikhathi esingaphansi kwemizuzu emine, kuzakhethwa abalitshumi lantathu kuhlelo oluzaqhutshelwa isikolo seGifford High ngolwesihlanu, ukuthi labo abazaphumelela yibo abazancintisa ngomgqibelo kufinal. Nyakenye wanqoba kulo mncintiswano nguWellington Warevi weqembu leBlanket Mine. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Siyabonga jahala kithi. Ukusiqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili.
Iziphathamandla zamazwe omanyano weSADC oqalise ngomgqibelo zihlangene lamhla zicubungula izinqumo eziphathelane lokuthuthukiswa kwamafekithali ngendlela yokuqeda ubuyanga emazweni akulomhlubulo.
Amapolisa kwele South Africa namhla angenele abantu emzini yeHillbrow leBeria eJohannesburg esithi adinga abantu abalezikhali ezingekho emthethweni.
Umthethwandaba weZimbabwe Electoral Court uhluza udaba olukhwezwe izaphu isithi uhulumende kumele abanjwe ngamandla okulandela isisekelo sombuso esitsha ngokugcweleyo kanye lemithetho yezokhetho ngaphambilini kwama-by-elections ngonhlangula.
Kwanelo kwalamhlanje mthwakazi omuhle olivalelisayo ngontungamelinkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.